Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 12 kuMpandula 2021 uKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende ukhuthaza ukuba abantu balandele imithetho yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Kuzaphinda futhi kusitshaye lokho okuyinto akuyanga ndawo kukhona, njengoba sakhuluma ukuthi kukhanya kuyinto okufuna ukuthatha imiphefumulo eminingi kakhulu yabantu.
Ibandla le-MTCT lithi lizaxutsha bonke abalandela uMnumzana Nelson Tshamiza abamele idala lephalamende lamadolobho.
Honorable President, I don't want to see a member of parliament who supports Tshamiza, a provincial council who supports Tshamiza, local government council who supports Tshamiza.
Angifuni ukuzwa ukuthi kulelunga ledale lephalamende elisekela uNelson Tshamiza.
Inhlanganiso yemidlalo yenguqu eZimbabwe Football Association isixotshe umqeqeshi weqembu leWarriors labasekeli bakhe. Salethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ubona ngokunqabelwa kwemikhuhlane osebenza e-ofisini kamongameli eMasolomnangagwa uthi kumele abantu eZimbabwe balimuke elinye njalo ihlandla lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kulandela ihlandla lesithathu okuthiwa ngesilungu yi-third wave okubhubhe khona abantu abaningi, kwathi abanye njalo bathapha umkhakha we-Delta COVID-19. UDr. Agnes Mahomva uthi ihlandla lesine lingaqhamuka eZimbabwe nxa abantu bengalandeli okwethulwa ngabezempila kahle. UDokotela Mahomva ukhulume lokhu enkundleni zokuxhumana ezijiyeneyo njengalokhu ajayele ukwenza maviki wonke. Uhlangothi lwezempila kahle luthi abezokholo lwesiKristu sebevunyelwa ukuba benze inkonzo endaweni zokukhonzela ezilabantu abalikhulu. Ezimfeni lakho sokungabuthana inani labantu elifanayo. Kuvunyelwa labangahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela umkhuhlane we-COVID-19 obulele abane izolo eZimbabwe, kwathi bafika phose amajumi ayisithupha 57 bahlolwe batholakala belegcikwane le-COVID-19. Abantu bedlula inkulungwane ezine lengxenye 4536 sebabulawa ngumkhuhlane lo kusukela ngombimbido onyakenye. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba abafika phose izigidi ezintathu 2,836,000
abantu bafile kakhulu kathesi ngenalo uJuly August, bafile abantu abaningi. Yikho abantu bayithukile bese belandela sibili khona okukhulunywayo, ukugqoka kusama-face mask lokungayenzi amaphathi lokungayenzi isiminye eminye bese belandela. So okwakathesi njengoba abantu behlangana beqalisile njalo abantu sebethabile ukuthi sokuvuleka njalo, akuzaphinda futhi kusitshaye lokho okuyinto akuyanga ndawo kukhona, njengoba sakhuluma ukuthi kukhanya kuyinto okufuna ukuthatha imiphefumulo eminingi kakhulu yabantu. Yikho nxa sihlangana nje sihamba sisiyale siyale siyabe sikuthwala lakho kulandela khonapha eceleni lapho kuhamba khona abantu, uzabona-ke inyanga ezimbili ezintathu ezilandelayo abantu sebesiwa njalo kwamagama.
UDokotela Solwayo Ngwenya usebenza esibhedlela seMpilo Hospital. Sixoxelaye ekubulawayo. Ibandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lizaxotsha abamele idale lephalamende, amakhansela kanye labanye abasekela umnumzana Nelson Tshamiza okokela i-MTC Alliance. Umnumzana Morgan Komichi, umgcini sihlalo webandla leli, wethule umbiko lo ngesikhathi kuthakazelelwa ukubunjwa kwebandla le-MTC.
Honorable President, I don't want to see a member of parliament who supports Tshamiza, a provincial council who supports Tshamiza, local government council who supports Tshamiza, and no mayor in this country who shall belong to Tshamiza. No.
Angifuni ukuzwa ukuthi kulelunga ledale lephalamende elisekela uNelson Tshamiza. Angifuni ukuzwa ukuba kulelunga lezabelo elisekela uTshamiza. Njalo angifuni ukuzwa ukuthi kulabaphathi bamadolobho abasekela uTshamiza. Kumele bonke baxotshwe, ngiyala mina.
No.
Lo ngumnumzana Morgan Komichi wethule umbiko lo eHarare namhla ngesikhathi kuthakazelelwa usuku lokubunjwa kwebandla le-MDC. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance.
Uxotsha kancinyane kancinyane senzela ukuthi ukuphela komnyaka, ukuphela kwesizini sesuza imali yale Political Finance Act. Abadle basuthe for a season ngoba isikhathi siyeza lapho abazasala babambe insiba zejuba. Ngoba ukomichi galabantu galabandla uwangeniswa ngamakhothi lawo efunzana lezano ikho ke hayi sesivele sesizimisele lamalunga ethu eParliament bazimisele vela besabi ngoba bayazi ukuthi bona baza bahamba lomuntu oqodo ubaba uChamisa njengo president.
Ye ngokukhuluma kwakhe ukomichi uthi abantu laba bese besebenzisa imali abayithole eParliament lamakuponi ukuthi basekele uChamisa ukuthi bekuthathwa khona ngale edala leParliament amakuponi lawo kusezwa njalo. So uthi sokumele kuphele njalo njengoba isigumula sasibuya kwamele kube njalo. Ungathini kunako?
Hayi, ngumuntu othanda amandla, amandla samcorrupta, ufuna ukuphila njengomkhaza ophila no umkhaza vele inkomo ingazifi uyabe lokhu bambile. Thina silabantu asinandaba le mali leyo engcolileyo ngoba uZulu wonke jikelele uyazi ukuthi ukomichi ukuba laphana wasayinelwa nguThamisa ukuthi ezebe ngusenator. Yikho ke thina sibona ngani into yabo ngeyamakhothi, ikhothi izafika lapha emakhona isikhathi siyeza sithi zobohla amanyosi ngo-2023. Yikubona besala benqaba ama-by-election. Khathesi komiti lomonzora bafuna ukuthi ama-election angabi khona for 7 years. Besaba abantu ngoba abantu babazondele kakhulu bazabatshaya ngoswazi olubuhlungu kakhulu. Yikho ke konke lokhu ngakwenze thina abantu imali esiyisebenzisayo ngeyama-subscription. Sizuza imali eningi kabi ebantwini over 2 million esiyizuzayo from contribution a month. Namanye anezihlobo zethu ezi-outside ziyasubscriber. Asihlupheki ngemali, imali vele ebantwini ngoba vele thina sizinhlanzi ezihlala ngathi emanzini babadube. Ukomiti hhayi liphupho nje ngoba sisebenzela iZANU-PF.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Sixoxe laye ekobulawayo. Hello lwezemaphandleni namhla sixoxa lomnumzana Mcebisi Dube odabuka eGwanda North esabelweni seMathebeleland South.
Isikolo sakithi kuthiwa iCause Primary. Into ekhanye ehlupha isikolo laphana khanye ngathi isikolo lesona akulamanzi. Le nto ekhulunywa ukuthi abantu bazadulelwa, isikolo ezadulelwa amabholi zakuzange kwenzakali. Ugetsi kawukho, vele kakulaa nto ethembisayo, inethiwekhi kayikho. Uthola abantu beziqanise phezu kwentaba uma befuna ukuthi bayifona. Okwenza kugcina la matitsha engasabi le interest yokufundisa khona lapho. Iproblem le e-transport, imigwaqo ifile, akula nto yakhona ehamba eqondileyo kahle. Then le staffing yakhona abantu bangathi bayakhalakhala ukuthi kugcina kufakwa amatitsha angazulimi lwendawo. So iproblem engiyibonileyo. Then ama-projects vele kakula ama-projects acacayo kwakhiwa idamu emfuleni uthuli khonapho to the nearest ukuthi aluba yilo lenzani elidonisa amanzi liwabise esikolo lapho. Manje idolo lwakula nto ehambayo asazi ukuthi kathi kuyaze kulungiswe nini. Isigaba sethu sisele emuva kakhulu, sicela uncedo sibili okuthi bani ihulumente yezwe izikhalazo zabantu.
Umnumzana Dube uthi kunzima ukuba abantu baqale inhlelo.
Khanye ngathi vele injayelo indawo yakithi yonke iGwanda North leya. Ungasuke sibona ubuye wabayi, ubuye ekhozi, uye eGqalaza, uye emaphane. Kwafaka ilayini yegetsi angazi sokulama 20 something years. Masukuzavutwa uyabona sebesiba khona moto zezesasezigijima kathi kule nto ezakhonekthwa. Kungadlula bayekele asazi ukuthi kathi bazamani. ngokuqala abantu vele abasebenzi okokuthi ma kungathi kutshaywa izimali ukuthi oratilifona ukuthi zifake amasola kwenzela ukuthi kutholakala ugesi for amatisha ayikakhulu ezikolo khona la abantu abaningi abasebenzi abantu abaningi basegoli laba abasebenza khonokho ngokuyimisebenzi okungacaciwo vele njengoba libona ukuthi i-industry vele seyawa so yibo ubunzima obukhona esilabo kakhulu okunye indlala yena le ekade ikhona le iminyaka yonke le anti vele lezulu belingani kahle hhayi vela kula nto yakhona ehambayo angazi idamu lelo nje ukuze silakhe sasincediswe yilokhu i-US aid imalima le
udaba lethu lumalapha okwalamhlanje besixoxa kuhlelo lwezemaphandleni lomnumzana Mcebisi Dube osegwanda north esabelweni semathebeleni south lalelani uhlelo lolu esilethulela maviki wonke kumsakazo we-studio 7 singakangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kulesi zalwane sakweleTunisia esizijise ngomlilo izolo kulandela okwenziwe ngomunye kusukana ezedlule ababili laba bakhala ngokungahlaliseki elizweni leli ngomnyaka ka-2010 uMohamed Bouazizi wazijisa okwenza ukuba kugenqulwe uhulumende njalo kube lo mvukelo we-Arab Spring emazweni amaningi inkokeli yakwale Melika ithi kumele abantu babambane ukwenzela ukulwisana ngamandla lezitha ezigoqela amalecaja umongameli Joseph Biden lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris bethule lokhu izolo ngesikhathi kusenziwa isikhumbuzo sabantu ababulawa ngamalecaja asebenzisa indizamtshina ngomnyaka ka-2001 abhidliza i-World Trade Center lesigodlo samabutho i-Pentagon okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu siyalubuyelela njalo udaba lwesikhosini ngathi ke olwesintwini lwamandebele umthwakazi phela sike sizwe ukuthi yena uthini nxa ekhangelwa ngodaba lolu lwesikhosini siyakwazi ukuthi kulobulelanilo phekulathi Khumalo owakhethwa ngabakhumalo ukuthi abe yinkosi kamthwakazi bese kubuya ke lo mnumzana Rafael Khumalo laye uthi uyinkosi yamandebele kambe inkosi ngubani khonapha ke
linjani baba uDube angithatha leli thuba ngibingelele bonke abasakazi bomsakazo esiwuthanda kangaka iStudio 7 nabo bonke abalaleli indaba yobukhosi babudube njengoba kulombuzo lapha othi wona kambe ngubani oyinkosi ofanele ukuthi abe inkosi phakathi kukababa laphana uStanley Raphael Chuma Khumalo lenkosi laphana ubulelani lobhengula noma nje ngingakuthandi ukuthi ikhanya sengiphakathi kwalinto ezwakalisa mbango kodwa ngoba usungibuzile nami ngizobeka uhlangothi lwami mina ngingedwa nje ngilenkinga ngendaba yokuthi ubaba uStanley athen uphuma endlini kahlangabeza zimbalwa ke izinto enzozibala lapha ezingenza ngibe lenkinga ngeclaim yakhe le ukuthi athena uthi yena ke nama ichaza uthi yena okwenza inkosi lobhengula yabulala uNkulumane uhlangabeza ngokungenxa ukuthi ayembulalela ukuthi yayisazi ukuthi wayengumfowabo omncane kaNkulumane nokuza kwakuza kwenza ukuthi ngokwesiko njengoba kwasokugudluzwe uNkulumane wayefanele ethathe ubukhosi kwakufanele kube ngihlangabeza kodwa thina ngokomlando esiwuphethe esawuzwa ngamakhehla sizwa kuthiwa uhlangabeza wabulawa inkosi lobhengula ngoba kuthiwa wayefana kakhulu incamashini inkosi uMzilikazi nokwakusenza ukuthi noma eqhamuke ehamba laphana abantu ikakhulu amabutho ayigcina esembongela kwesinye isikhathi azamkhothamela abanye baze begcine bethi bayethe nokwinto eyenza ukuthi inkosi lobhengula ibone ukuthi imsuse
singathi bona vele ubukhosi buyabangwa sibili okunokumangalisayo
siyazi sonke ukuthi inkosi uMzilikazi lapha kothi ngemva kokuthi inyamalale ilahlekelane nesizwe sayo abantu abafana laphana nabomkhithi kaThebe bala bathi nobona alikho ilanga lingaphuma elinye lingakatshoni. Yikho ke bahamba bayidinga inkosi baze bayithola isizwakalela le kozange. Yikho ke ekubuyeni kwa inkosi laphana kuthiwa yathukuthela kakhulu kangangokuthi izinduna lezo ezifana nabogundwane nabodambisa amahubo mafu bazithola ngempela inkosi sibathukuthelele kakhulu ezinye zabulawa kwathi abantu abafana nabo omkhatshana odambisa amakhubo mafu induna yakogodlwayo yabaleka ngempela yaze yangena le kwagaza. Kuthiwa into okuthelwe inkosi ayizange igcine kuphela ezinduneni, even nabo ndlunkulu bathinteka kakhulu ngendlela yokuthi-ke wagcina kubulewa ngempela undlunkulu laphana uManxumalo unakankulumane umwakanxumale naye undlunkulu laphana owayengisomthanyelwana ufulatha laphana eJabalala okungena ozala inkosi loBhengula. Engifuna ukukuthinta ke khona laphana kunomfo wabo kankulumane okuthiwa ngobuhlelo nawe naye owabulawayo. Kambe ma ngabe uhlangabeza wayengumfo wabo kankulumane wayengasala kanjani njengoba sibona lapha kuyavela ukuthi unkulumane umfowabo kankulumane uhlelo wabulawa kwaze kwabulawa nje labondlunkulu. Liyabona ukuthi ulaka lolwalo olukhulu lungakhethi kwaze waze waholela ukuthi kubulawe ngisho abantwana benkosi. So kusobala nje ukuthi uhlangabeza wayengasondele la kancane endlini kana kankulumane ngoba ngabe inkosi yambulala naye. So ngokwami nje ngibona ukuthi cha loko okuthiwa ngobaba uStanley ukuthi ukhokho wakukhuhlumba wayezalwa endlini kahlangabeza angiboni ukuthi kuliqiniso ngoba thina sizwa ngomunye umlando esiwucaphunayo kuthiwa uhlangabeza waye le ndodana kethiwa ngumavondo esizwa kuthiwa wathi nxa amanxusa enkosi afana nabo lotshe ehlabangane bezombulala wayilaya wayitshela ukuthi izogcina kanjani abanawayo kanye lonina. Yikho ke okukababa uStanley mina ngibona ukuthi cha yena ngaba ngokukhumalo ngoba izizathu ziningi kodwa ke noma kunjalo induku siyazi ukuthi isendlini kaLobhengula.
Namhlanje simalapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu zuku zonke besiphoka lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu.
Senganamasiko
wenziwe manje
ngelobaba mkhulu babelobola
sibe sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba libe leviki elihle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Zafuna sibale kumahubo 142 sikhangele lapha ivesi ka 3 leka 4 ithi lo levesi ka 5 uthi yena kuvesi 3 lapho umoya wami uphela amandla wena uyayazi indlela yami endleleni engihamba kuyo bangithile khona ngikhangele kwasokunene kodwa kakho onginanzayo kakukho isiphephelo kimi kodwa ongikhathalelayo. Uthi kuverse 5 ngiyakhuleka kuwe Nkosi ngithi wena uyisiphephelo sami isabelo sami elizweni labaphilayo. Akulalele umkhuleko wami ngoba ngehliselwa phansi kakhulu. Ngikhulula kubo abangizingelayo ngoba balamandla kulami. Ngikhupha enhluphekweni yami ukuba ngibonge ibizo lakho. Abalungileyo baza kungibuthanela ngoba ungiphatha kuhle kakhulu. Ngifuna sikhangele izifundo ezithize. Okokuqala, ukuba nxa ufike phakathi kwesikhathi lapho usizwa ukudangala okukhulu kakhulu, kukahle ukuthi uvume ukuthi uphakathi kwaleso sigaba. Abantu abaningi abanye bayala ukuthi umuntu phakathi kwesigaba sokudangala umphefumulo wakhe udlikizekile. Lokhu kungabe kulethwe isimo selizwe, kulethwe isimo sempilakahle yakho ukuthi uzibona ngani akusela lutho ongaluphilela. ikanti okunye kulethwe yiyona leyi umkhuhlane lo iCOVID-19 abantu betshona besezindlini besilwa ukudla kungekho khathesi izikolo zivuliwe le mali engxenye ayikuthi abantwana babuyele ezikolo ngakho umphefumulo wethu uyakwazi ukungena esikhathini sokudangala kakhulu lokudlikizeka uzizwe ngani akulalutho empilweni osuluphilela lona sihlangana lapha layo uDavid uyakuvuma lokuthi lapho umoya wami uphela amandla wena uyayazi indlela yami ngakho uqala ungabona umoya wakho uphela amandla ungasela amandla okuphila uzosithi akusela lutho lokhu kuyabe kutshengisela ukuthi izithelo zakhonokho okwesibili ungabona ngani akulamuntu olendaba lawe aniyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa sibacebisa nxa umuntu sengene kulesi sikhathi uyabe bona ngani akulwa muntu olendaba lendaba yakhe uzibona ngani umiyedwa lapho eyakhuluma uDavid uthi ngakhangela ngakwesokunene kodwa kakho onginanzayo siyakwazi ukuthi inkosi Jesu layo waba yedwa esesesiphambanweni emaceleni kwakhe kwasekunamasela kunezigebengu ezazibethelwe abantu abaningi babaleka ilizwi lenkosi lithi kwaze kwasala umamakhe lomfundi wakhe oyedwa lomunye umuntu oyedwa khonapho ujesu esaba yenzela izimanga babengasabonakali amaxukulana ayelande izinkwa amaxuku ayelande izimangaliso zakhe banyamalala bonke loba kukhanya ngani kula muntu kodwa uNkulunkulu ukhona ngoba lapho uDavid uyathi ngiyakhuleka kuwe Nkosi ngithi wena uyisiphephelo sami ngakho uNkulunkulu khona khulumisana loNkulunkulu kwezi sikhathi uyamela uhlala uwedwa nje ube ngani umuntu ikhanda lisathathi kuhle kodwa ukhulumisane loNkulunkulu umtshele ukuthi baba ngilalokhu lalokhu 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 okungihluphayo uzamangala ukuthi uqede ukukhuluma layo uNkulunkulu umthwalo lo uyaphakama usuke phezu kwakho
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu thandazela wonke umuntu olokudangala olokudana ozumphefumulo wakhe uhlubile baba siyathandaza umsuse phakathi kobhalu abe phakathi kwalo umkhanyisele ubuhle bakho siyathandaza amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo
siyabonga kakhulu untungami linkomo sike sizwe ezabatsha
Lingali tshona njani mthokazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Hove namhlanje sixoxa lo Nyasha Gwazemba okumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu njalo engumlobi osandukhipha ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi A Struggle for Free Zimbabwe Nyasha ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi ngalolu gwalo
Ngiyabonga Mike Hove leli bhuku ngilibhale senge ngahlala phansi ngabona sisa into eziningi ezenzakala elizweni lakithi ukuthi no into ezenzakala elizweni lethu they need to be documented for the future generations zizobona ukuthi ilizwe lelesikilo sithi salikhulula kuqala thatha ilizwe kodwa hayi akuzange kusisize lutho kho ibhuku leli sithi the struggle for a free Zimbabwe because asikaqedi ukula lonke sisilwa ukuze sizikhulule
ugwalo lolu luthinta indaba ezimayelana ngokuthuthukiswa kwabatsha kanye ngela kusazala kwele Zimbabwe esikhangela okusandukwenzakala kwele Zambia lapho intsha iphume ngobuningi babo besiyovota kukhona esingakufunda njengentsha yakwele Zimbabwe na njengoba ukhetho luka 2023 solusondela duzane
kukhona ugwalo lolu luza encourage abantu abatsha ukuthi bazilwele bazimele bazi ukuthi sitha sethu esilwa laso ngubani njalo lesi sitha siphetheni okwenzakala kwele Zambia kuyathabisa ukubona abantu abatsha bebambana besiyalinda amavoti abo okutshengisela ukuthi kusasa lelitsha labantu bese Zambia solukhanya njoba thina silungiselela lothu kwethu for 2023 lami ngiyabambana labantu bonke bezimbabwe intsha yonke ngikhuthaza ukuthi kasibambane nini si register ukuvota okwenzakala eZambia lakithi sokungenzakala ngo 2023 siyathemba ukuthi u president u Hayikhayinde Hichilema laye uza kwenza izithembiso zakhe azithembise intsha yeZambia ngoba bekungekho lula okwenzakala eZambia babelala belindile ama books ama votes abo so ngiyathemba ukuthi bhula liza khuthaza intsha ukuthi labo bekwanise ukuyazimela bekwanise ukuthi bazilwele ukwenza ukuthi ama votes ethu esiwavotileyo akhanye njalo acace ukuthi sivotelane
hayi isikhathi sesedliwe ngumango enyasha sigqiba lengxoxo chasisela abalaleli ukuthi ozafunda ugwalo lolu kumele akhangele ukufunda izinto ezinjani bese batshela njalo ukuthi abafisa ukuxhumana lawe kumele bayephi
ngifuna intsha ifunde ukuthi sisuka ngapi kustruggle for free Zimbabwe njalo sikhanyeleleni sisiya ngapi njengelizwe leZimbabwe bafunde ukuthi sibambane njengentsha sibambane njengelizwe leZimbabwe bafunde ukuthi to protect their own vote lolu gwalo abalufunayo silama soft copy silama hard copy silama ebook bengangithinta I marketing team yami ku 0776498183 sikhanyelela ukuthi ensukwini ezilandelayo liyabe solutholakala ku Amazon la kubo Google Books liyabe solutholakala into esisendleleni ukuthi siyenze khona ukuthi litholakale nyabonga ngokunika lesi sikhathi nyabonga libe lesuku oluhle
hayi ngiyasho ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo azilokandaba ukwanele kwalamhla silugqiba lapha uhlelo lwabatsha sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Live Talk the connection olivalisayo ngenjabulo igama ngomayikobe mthakazo muhle zimbapo muhle bye bye
dalo inhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association isixoxe umsebenzi umqeqeqi weqembu leWarriors uZravako Logarevsuk labasekeli bakhe abagoqela ozanda kuqhatshwa uBenjani Marwari izifa yethule umbiko othi baxoxe uLogarevsuk labanye bakhe kulandela umhlangano abawenze namuhla izifa ithi sebedinga abaqeqeqi abatsha Kubekwa ukuba inhlanganiso le ilako ukukhetha uMaruwaru uBruce Grobbelaar noNorman Matpeza ukuba bakhokele iqembu leli besadinga abazangena ezikhundleni lezi okwesikhathi eside. Kukhanya ngazani abantu laba baxotshwe ngenxa yokungenzi kahle kwama-Warriors kumncintiswano we-World Cup qualifiers.
Salibonani balaleli ibizo lami nguphilisani isibongo ngisebenzisa umoyo kodwa ke siyiso nguvundla abane ngithemba lingibonile ngishaya untethe kababo sikhosana laphana ngekatari imloyana ukucula kwami ngiqale ngise high school lapho bengicula futhi ebandleni le Victory Fellowship eChalimbe kusesigodini lapho beliholwa ngumfundisi uJames Dube
sakuwe sinje sinje
Ngiqhubekile ke ngomculo wami sengise UCE lapho bengifundela khona izifundo zami zobubalisi kusukela ngo 2013 kusiya ku 2016 bengilolonga ke ngaba ngama lecturer ami abalisela ubaba uMP Mabena uMataruse labanye bengicula ke college laphana ku college choir bengicula kumbube bengicula njalo ezami izingoma mina engizikhompozayo ngishaya ikatari ambileke ngomculo sekolleji lamadoda abalisela uVusa Sibanda labanye saqhubusa saya performer eUZ saya performer eMkhoba Teachers College eMasungo Poly lezinye nje indawo eziningi ingoma zami lezi sesedlula ithumi zirekhodwe ngefoni ngiyafisa ukuthala ubinkosi ngihawukela ke ngizirekhode e-studio ziyefinyelela ebantwini kuhle bazizwe bazikhwabile
Sirukubala pa uhlelo lethu lalomhlanje, Oliver Lesayo ngo Kipstone.